Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Livuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngomvulo mhlazi ku 30 Ncwabakazi 2021 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, izikolo ziyavulwa namuhla kulokukhonona kwabazali abathi kulakho kumemethekisa igciwane le coronavirus ngoba kungathathwa ngamanyathelo okuvikela abantwana lamatitshala lanxa uhulumende esithi konke kulungisiwe.
Abazali abafana nawo vele imali yesifizi yabahlupha, abaye imali yama-informs yabahlupha. So masekuthiwa futhi ama-sanitizer konke ama-mask konke okudingwa ngabazali, sibona ukwenzima okukhulu khonapha.
Ukuphiwa imali okwenziwe ibandla le-MDCT nguhulumende kudala imibuzo yokuthi kambe ibandla leli lingalisetshenziswa na libandla le-ZANU-PF. Nanku liphiwa imali emele iye kubandla le-MDC Alliance.
Kwesinye isikhathi ngake ngathunywa mina ngokwami ukuthi hambe etshela uChamisa ukuthi khona singamthengela noma amahhofisi amanye amatsha, ama-upstairs, ama-building aseharale laphana.
Izulu leyezi lesiphepho elithiwa Hurricane Ida selitshaye idolobho leLouisiana kwele Melika ladala umonakalo omkhulu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we Studio 7. Ziyavulwa namuhla kulokukhonona kwabazali abathi lokhu kulakho kumemethekisa igciwane le-coronavirus ngoba kungathathwanga amanyathelo okuvikela abantwana lamatitshala. Uhulumende wazise ngeviki edluleyo ukuthi izikolo ebesezivalwe okomnyaka owodwa kulandela ukumemetheka kwegciwane le-coronavirus ngenyanga kaMbimbitho ngomnyaka odluleyo ziyavulwa namuhla. Kodwa bakhona abazali abathi bekungakafiki isikhathi sokuthi izikolo zivulwe ngoba uhulumende ngokwakhe wengezelele ukuvalwa kwelizwe phansi kwemigoqo ye-COVID-19 esithi umumo awukafiki kusibanga sokuvulwa kwezikolo. Esithi umumo awukafiki kusibanga sokuthi iziqondiso ziyekethiswe. Kusenjalo uhulumende ubikwa esethule isikhwama esilemali eyizigidi ezingamakhulu amahlanu $500 million wokwakha izindlu zokufundela, ukuthenga amatende lokuthenga okokuzivikela ekuthelelwaneni igciwane le-coronavirus okuzasetshenziswa ezikolo. Lokhu kwenzelwa ukuthi abantwana baqhelelane ukuze bengathelelani igciwane le-coronavirus. Umsekeli kamphathintambo wezemfundo ye-primary le-secondary umnumzana Edgar Moyo utshele iphephandaba le-Chronicle ukuthi ubhode ngezikolo zelizwe lonke jikelele wabona zilungele ukuvulwa namuhla. Sixoxe lesiphathamandla senhlanganiso yezakhamizi ebulawa Progressive Residents Association umnumzana Ambrose Sibindi ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Well, abazali ukuvula kwezikolo singathi thina kubajumile. Yilo uhlupho abazali abakhuluma ngalo abangathi bakhonona ngakho, ngoba ungakhumbula kuhle kuyena le njiviki kubo Monday, Tuesday. Uhulumende bememezela ukuthi i-lockdown u-level 4 uzaqhubeka next 2 weeks. Ngokunjalo wonke umuntu ongumzali, abantwana labo-teacher bahle nje bazitshela ukuthi hayi, xa zoma kwenye 2 weeks asilindeleni sibone ukuzenzakala after 2 weeks. So kubuye kungathi nje into emangalisayo ebethusileyo nje ukuthi kanti sokumemezela ukuthi izikolo ziyavulwa. Abazali nezibali ziyahlupha, abaye baye emabhodini, abaye abantwana siyakwazi ukuthi bafuna lokuthi baye abasemadrobini bagadiswe. Uzananzela ukuthi konke izihlupho lizakhali abanye futhi ababhadalele school fees. So nxa kumenyezela ukuthi izikolo zivula kusasa, abazali abaningi balokukhonona kakhulu ukuthi ah, lapha sokuzaba lokunzima. Abazali bezama ukuphasazela, bezama ukuthi ngalokhu lalokhu yana, yilo nje ihlupho esililanzelele.
Khona manje ukuvulwa kwezikolo lokhu ubona ungani akusoze kumemethekise na igciwane le-coronavirus, ikakhulu nxa sikhangela ukubana akula ma-sanitizer ezikolo la?
Well, ukuvula kwezikolo nxa sesikhangele igcikwane le-coronavirus abantu abaningi balovalo olokuthi engxenye kathesi futhi sesizidingela olunye uhlupho lokuthi lumkhuhlane umemetheke ngoba ungananzelela la ma-PPEs lawa abantu kufanele bazivikele ngawo ufanele asebenze ezikolo. Uhulumente uthi yena abazali ababona ukuthi bayancedisana lezikolo ukuthi lezo zinto zithengwe. Abazali abafana nabo vele imali yesifizi yabahlupha, abaye imali yama-informs yabahlupha. So nxa sokuthiwa futhi ama-sanitizer konke ama-mask konke okudingwa ngabazali sibona ubunzima obukhulu khonaphana. Ingozi ikhona ukuthi abantwana njengoba sibazi ekuhlanganeni kwabo laphana omunye sengazihambela besicela imaski komunye besitshana ama-mask kungasenzela ingozi yokuthi umkhuhlane umemetheke. Ingxa esingakutsho kuphela lathi ukuthi sizama ukuqonqosela bona abazali ukuthi abantwana sisabe bephakise ezikola abatshele ukuthi baziphathe njani ukuthi imask ayinike omunye umuntu ngeyakho ube ngisuthi uyasanitayiza lokumnyana kwabantwana. Abantwana sibathele ukuthi ezindlini bananzele ubana bangakwenzi befika after school esikhanye lababalisi labo ngokufana nayo abahambe imeseji efana nayo ebantwaneni ukuthi hhayi amamaski lingathintshani lingaminyani gezanzandla ukubeka sanitize. Kodwa bese sithina nxa singaba khona sile sikolo esingathola ukuthi siyehluleka ukuthi ama-sanitize abe khona kungangcono leso sikolo phose enxa esingafuneki ukuvulwa ngoba singafunyela ukuvula kule ngozi yolusamemethe kusalolu gcikwane abantwana babuyele gcikwane balilethe ezindlini i-community ibisinikana yilo uhlupho esilubonayo lungenzakala ukuthi izikolo ezisuke zavulwa nje abantu benganazeleli and kule ngozi yokuthi ivine ukuvikela igcikwane abantu kanti bengazilungiselanga indlela ephakemeyo ngoba besaziyo ukuthi enxa kule 2 weeks ezaphela enxa besokubonakala ukuvulwa kwezikolo manje abantu bahle bajunywa khonapho khonapho.
Umnumzana Ambrose Sibindi isiphathamandla senhlanganiso yezakhamizi eyibulawayo Progressive Residents Association ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo. Ukuphiwa imali okwenziwe ibandla le-MDCT nguhulumende sokudale imibuzo yokuthi kambe ibandla leli lingalisetshenziswa na libandla lezanu PF. Nanku liphiwa imali ebimele iye kubandla le-MDC Alliance. Ibandla le-MDCT eliqanjwe ngegama lokuthi MDC Alliance encwadini kahulumende liphiwe imali engamadola eZimbabwe azinkulungwane ezingamashumi afika phose ayisithupha $59 million phansi kumthetho we-Political Parties Finance Act. Umnumzana Prince Dubeko Sibanda wake waba lilunga lekomiti yezemali edalele parliamente engoyibandla le-MDC Alliance. Sixoxele Sibanda owake wamela njalo isigaba sebhinga edalele parliamente waxotshiswa libandla le-MDCT ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Kande kuqakathekile ukuthi uZulu abekwazi ukuthi le imali ephiwa abazombangazwe yimali ephiwa ngomthetho okuthiwa yi-Political Parties Finance Act, yimali yemthelo ethelwa nguZulu waseZimbabwe eyiyo ephiwa abazamabandla ezombangazwe. Kodwa ngomthetho lo okhona phiwa kuphela ibandla eliyabe lingene phakathina komncintiswano we-general election lathola ama votes awedlula i-5% of total votes eziyabe zivotiwe ngaleso sikhathi. Na okutsho ukuthi khona khathesi amabandla akade efuze ngokusemthethweni ukuthi athole leyo mali libandla lezanu PF nxa siyakhangela amavoti ayiwo awabhalwa yi-ZEC, yizanu PF kanye le-MDC Alliance ekhokhelelwa ngubaba uChamisa.
Kwahamba njani kuze kube ikhona lokho okuyikho khona lamhlanje?
Kwathi so kukhanya sobala ukuthi khona umnangagwa kawinanga njengoba lanamhlanje kungaziwa ukuthi nxa wawina wawina ngamavotes amangaki. Okuyikho okwayenzakalayo ukuthi wathi uChamisa eseyalile ukuthi esetshenziswe ukugezisa ubusela obayenzakala kuma election, umnangagwa wasesithi sengiyakudla lalabo abafunayo. Ngifuna ukuthi ngikutshengise ngale ndlela Chris ukuthi khona ngiyakwazi mina ngikwazi ngoba kwesinye isikhathi ngake ngathunywa mina ngokwami ukuthi hambe tshela uChamisa ukuthi khona singamthengela noma ama office amanye amacha ama upstairs ama building ase Harare laphana simnike izimoto azifunayo simnike izimali zokuthi abhadale izisebenzi ze party yakhe enxa ezavuma ukuthi ehambe eParliament eyokuba nguleader of opposition. So ke wathi ke uChamisa eseyalile ngoba injongo eyayikhona vele kumnangagwa lalabo abusa laba abalutshwana hathi singake sathi izanu yonke kodwa abalutshwana adla labo umnangagwa injongo yakhe kwakuyikuthi kungaphindi kube lo muntu okhononayo okhuluma kakhulu ukuthi khona elidla kubi imali lezithelo zaleli lizwe. So ke kwathi ke uChamisa eseyalile wasesithi ngingathola bani engingasebenza laye yikho ke ukungenisa ngudlu omonzora uzathola ukuthi namhlanje iParliament kayiseseyileyani iParliament ka-2018 ngoba sokulabantu khona ngale singabathi ngama strangers ngaphakathina kweParliament umuntu ongakwaziyo lokuthi wabuya njani eParliament ngoba abanengi bakhona ngabantu ababedliwe kwezinye indawo. Ngingakupha umzekeliso ukuthi khona uChief Ndlovu wayedliwe enkayi North ukuthi abe ngumember of parliament kodwa namhlanje uzithola engusenator. UPhugeni wayedliwe ukuba ngumember of parliament kobulawayo kodwa namhlanje uzithola engusenator. Ngingababala bonke banengi sebegcwele eParliament okusokusenza ukuthi la iParliament yakhona iswele isisindo njalo lenhlonipho eyayivele ilayo abantu belayo phakathina kwayo.
Ukhona emthethweni uhamba njani ukuthi kuphiwe ibandla le MDCT imali yonale?
Njengoba ngithilo Chris omonzora iMDCT laphana kudingwa nje ukuthi khona asifuni abantu abazakhulumela uZulu eParliament abayakuthi noma dodwa imali yelizwe ichaphazwa kubi njengoba uzwile ukuthi lesikwelete kathesi sesiqanise safika kuma 20 billion. So omnangagwa kabajonganga ukuphakamisa lokuthuthukisa leli lizwe omnangagwa bajonga ukuthi befikele njani izandla zabo kuma resources aleli lizwe. So ke bafuna abancedisa ukuthi nxa besidla labo bengakhulumi bethule. Omonzora sebetholakele ke ukuthi ngabantu abazimisele ukuthi besetshenziswe ukuthi bebukele inotho yelizwe idliwa ngabantu abalutshwana hatshi ukuthi ihambe kuZulu. So yikho nje kuphela okwenzakalayo.
Umnumzana Prince Dubeko Sibanda wake waba lilunga lekomiti yezemali edalele eParliamente engwebandla le MDC Alliance. Ubekhuluma ecingweni le Studio 7 ekwobulawayo. Asenelisanga ukuxoxa lesikhulumeli sebandla le MDCT umnumzana Witness Dube. Ugatsha lwezempila kahle luthi kulabantu abalithumi lasithupha 16 ababulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 kumanani awayithulwe izolo. Ngasikhathi sinye lolugatsha luthi kulabantu abalikhulu lamachumi amathathu lanye 131 ababanjwe igciwane le-coronavirus. Idolobho leHarare lelakobulawayo yiwo alabantu abaningi ababulewe yi-COVID-19 abane ngadolobho linye.
Lo ngumsakazo we-Studio 7. Sisakaza eZimbabwe lisizwa siphuma eVoice of America eseWashington DC.
Okwamanje esikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leHerald lithi isidumbu sikaJoe Mugabe wabhubha ekuqaleni kwenyanga kweleBhilitane sifike eHarare izolo. UMugabe oyedlalela iqembu leCapes United ube leminyaka yokuzalwa engamachumi amahlanu lambili 52. Iphephandaba leChronicle lithi uhulumende usefake eceleni imali engamadola angamakhulu amahlanu lanhlanu $554 million eyokwakha imigwaqo eMathebeleland North. Leli phephandaba lithi lokhu kuzakwenza abahlali kulesi sigaba bathole imisebenzi. Yeah. Kwa manje sengilichia ezandleni zenu lina abalaleli bethu kumbiko lisithumele nge-WhatsApp.
Ngibingelele ku Studio 7. Ngibingelele konke amazimbabwe amahle. Ngithi linjani kodwa liyaphila. Okhulumayo ngu-Isaac Ndebele, Plumtree endaweni yaseTokwane. Hayi mina ngiyakhala bagithi, ngiyakhala ngesimo esenzakala eZimbabwe. Kanti i-agreement eyavunyelwana phakathi kwezani lezaphu ukuthi i-deputy president enye izabuya ukuzaphu. Ngibona sichabalele sekuthulisekile. Ikhale futhi labo baba bakhona lapho ochuma bathuli nje kuphela laba bahlale siwazwa bekhuluma ogawule. Kanti bona balaphana ukuthi bayancenga ukuthi bathole ukudla kumbe balaphana ngomsebenzi abathunyela ngabantu. Thina sazi ukuthi iagreement le eyavunyelwayo ephakathi kwezani lezaphu yayenza ukuthi eZimbabwe kube lokuthula lapha ukuthi i-deputy president enye iphume kuzaphu. Ukuthi ukucisheleni asakwazi ngoba umbuso walaphana uqondakali. Nangu uShiwenga uphethe izikhundla ezithu, uphethe izikhundla sebu-deputy president, uphethe izikhundla sokuyi-minister of health. Esingakwazi ukuthi kanti akula abantu abayaziyo lo msebenzi we-minister of health, abantu bezimbabwe abaningi kangaka. Umuntu oyazophatha izikhundla ezithu. Hayi, umbuso waseZimbabwe ubuhlungu kabi. Umbuso waseZimbabwe ubuhlungu, asazi ukuthi sekuphilwa njani lapha. Manje abantu bavalele ama-taxi akasebenzi, kuthiwa ama-taxi asebenza yizwu. Izwa ama-taxi ezwu kuthiwa wona akala corona. La abanye abantu abafowethu abazizamelayo bayaliswa ukuthi basebenze. Kusebenza uzupuko. Uzupuko kuthiwa yiko akoku-right khona. Uzupuko akala. Esibona kuyisiminyaminya khona nokuzupuko wakhona wona lowo. Abantu bethu bethapha i-corona khona lapho. Kodwa ama-taxi amanye kuthiwa engasebenzi ngawona. Ale corona izupuko ngoba ngiyabo mnangagwa labo Shiwenga. Ayila corona yona. Uyabona ukuthi into yakho yona umdlalo nje. Kanti yona iZimbabwe yaba yizwe elinjani ngoba amazwe wonke asevulile amabhoda. Wonke amazwe avulile amabhoda. Kodwa manje bona baloku beyalale le bhoda. Ama-airport bavulile. Bathi thina abantu abeZimbabwe yi-test le-corona. Abelungu ababuya phesheya bayabuya ama-aeroplane. Wonke ama-airport avulile. Kodwa kuthiwa i-corona ilethwa yithi abantu bamnyama. Yikuze ivalele amabhoda. Hayi, umbuso wamasosha buhlungu. Masingazanga sachinja yikho ngikhala kumaZimbabwe wonke ukuthi kumele ukuthi thina sizikhulule thina. Masingazanga sazikhulula thina siloku sikhwebhana engiloku ngikhala ngakho mina. Come 2023 kumele ukuthi abantu sikhethe iqembu li-right, sivotele iqembu li-right. Ngiyabonga.
Salibonani balandeli baka Studio 7. Lo khulumayo uMandla Nkosi, uThemeni wabontanga eBubi district. Miyabe ngithanda ukukhuluma ngodaba lukaba kumonzora olokuthi ethi yena uya contesta under MDC Alliance. Ukukontesta MDC Alliance luvalo yini lokwesaba ukudliwa yini oro lo muntu kahle kahle yena uthunywa ukuthi ezodiliza iMDC Alliance. Udaba lwakhe nganandithole kahle kahle ukuthi yena uqondene ngoba uma sijakhangela vele iparty ekurace ibhizi eligijima kakhulu MDC Alliance yilo ibhizi esikhaya lutho ngikhona yilo lingachiya iZanu-PF. Le MDC imthwakazi ngeke sikhulume ngayo ngoba iparty yokufuna kuphela ukudlala abantu ingqondo kuphela. Kahle kahle ngoba bona abakwazi into abayifunayo, bafuna ukudabula iZimbabwe Center. Ukuthi kahle kahle bafunani emathebeleni North sogcwele amashona, lathi singe singabazukulu bamashona. So uma bedabula e-center iZimbabwe bashuto ngkona sothi nasiqondela. So leyo ngeke siyikhayela kangako. Sesikhayela ngoMonzora. UMonzora sicele ekele into yakhe futhi stepa. Uma yena ekhayela lidlelo kayekele thina sitshaya intambo. Sizamnika ke idlelo olithandayo yena uma ekhayela lidlelo. Kaqaleme ngestory sakhe lesofuna ukuthi onko edistape. Uma izathi yena uMDC Alliance waye conteste iMDCT kathesi usixothela abantu ePharlamenti ethi ngabantu abangene ngetikiti lakhe. Yena itikiti lakhe kwayi-MDCT Thina sibona bengene MDC Alliance. Umuntu rakeke ne story sakhe le. Rakeke nesibili. Engafuni ukuthi a disturb. Yena uma ukuthi ngoze two imali kadla imali kuphele kambe elala. Kulokuthi ngoze disturb elihlelo. Ngoba thina vele sikhale uTonkwa iZanu-PF vele asizwa. MDC Alliance vele asizwa vekala siyichayi. Namanje futhi sayichaya ngo 2023. Uma umuntu engasiphambanisela abantu bethu ukuthi ethini MDC Alliance. Lokubheka ukudisturb ayisiko uTonkwa ukufuna ukukontest. Lo fuzo disturb. Ngiyacela sibili sihlobo bantu beMDC Alliance. Asike sikuhlusise kahle kahle udaba lwaMonzora lo. Ngiyabonga.
Eh, elibingelela balandeli be Studio 7. Lana ma-journalist akithonke America ndawo zonke nje mhlaba wonke jikele. Siyayizwa indaba yegugrawundi le okukhulunywa ngayo ekhaya. So izinduna ezichasisa ukuthi ama-organizations la kumbe ngithi ama-groups amanye la asebekhulume lawo ama-groups yathi izinduna ziphathe udaba lolo. Eqinisweni uma kuwukuthi induna izokuthi ziphathe udaba lolo kungama-groups amanye atsho njalo kumbe lama-victims. Abaluphathe ngendlela efaneleyo. Bengalingi, siyabacela singabantu ababo ukuthatha inhlangothi zikahulumende kumbe ukuhambisana norhulumende ngendlela afisa khona. Ababona ukuthi benza njani. Ubhosu nalo weZimbabwe kuthiwa ngumnangaka ubhosu weGooground kabotshwe ayijele, kabotshwe ayijele. Qiniso leyo Mordecai Ndlovu lo obeyitshela nyina.
Salubonani, salubonani balalalo bakwaStudio 7. Ukhuluma ngudonke layidibhi ngedibhi yakuqubuka ngiseplumbi. Ngithemba ukuthi kumetshintsha. Yazi ukuthi zizabele zihlupha kuphela. Liyakwazi ukuthi ZANU-PF yiyo ebusayo la. Omali ngeze lenzela. Ngiyacabanga ubaba umgabe ukuthi wathini ukuthi sine how many strategies zokuwina ama-election cabe nga 2002 buya sabuya ku-28 ukuthi kwenzani ngama-strategies ukuwi kathesi sithe umgabe esephuma lajabula lathi idiwe idife kanti selikhala futhi liqale la selilokhu liphande amangcwaba likhuluma yegugurawundi hayi alikenilimba ngendaba zokuphande amangcwaba vele siyawina futhi la ama-elections azayo la bamberi lokuwina ama-elections
salibonani salibonani Studio 7 njani njani Studio 7 yeah igama ngiphetrosi ngokuhlala ngilaphela upha yeah sicela madodoti ukuthi asivoteni mafowethu asiregistreni ngobuningi bethu madodoti siregistreni sizamona isikhipho zani le madodoti asizameni amandla wonke ale ibona into yenzakala eZambia madodoti asizameni lati ukubambana sizama ukuthi sivotele especially MDC ye lama-chance okuthi singakhiphi izani asivoteni ngobuningi madodoti siregistrile nasembu yakhona asizameni madodoti sizama ukukhipha izani besiphume kuhluphekeni sivote salinda ivote ivote makulindwa makuvotwa manje siyalinda asimove lapho esikhona senzeni nje abantu beZambia madoda asenzeni kanjalo sivote silindeni amavote ethu asinyakazi lapho esiyabe sikhona lapho esiyabe sivote khona ukurigavela ungabi khona please bafowethu asizameni sisukume nini madoda
wena kakomo wenkunzi emanxeba ekhonya ikwelemelika izwakale kwelika mthakazi esh ngiyakuhalalisela ngalo msebenzi wakho nalabo osebenza na bo tika sibonge kuleyo ndawo kankomo na indaba engihluphayo aluba ngizwa udaba lwalendoda ethi yona izinduna zakamthwakazi kazihambe zibuzabuza abantu abahlukunyezwayo nabafelwayo nabayenziwa lokhu nalokho igugulawunda leyo eyayiyenzwe ngabomo itshaliwe kubana izosiqeda kwelikamthwakazi esh nayindaba ebuhlungu kangakanani ngoba isela lingayisho kanjani indaba yokuthi hey lina enginitshontsheleyo nina engilenzele lokhu nalokhu wena sebenzisana ubani lobani ukubana besho ukubana litshontshelwe kungakanani litshontshelwe kanjani litshontshelwe kuphi nakuphi nizigwele isela lakutholaphi lokho ayikho leyo nakanjani kayikho leyo ngumdlalo nje lowo mhlawumbe ngeyinye indlela njalo esibuya eyokuzothukumeza abantu kumbe uzothusela abantu ngayo sizothuselwa njalo ngoba kuyabe sokusazakala ukuthi ubani uthe ufuna lokho ubani uthe ufuna okungaka wahlukunyezwa okungaka ayikho leyo sicela inhlonipho kuleyo ndawo sicela inhlonipho ngoba sithanda ukwazi kubana ubani owavusa umvundla akaphume obala first before sikhulume ngalento ngoba isela malingakaza ukubana sazi kubana isela ubani uyisigangi ubani ayinyeki isebenzeke lento
la
lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Ngesikhangele esivela kwamanye amazwe ngamafitshane, iyezi lezulu lesiphepho eliphiwe igama lokuthi Hurricane Ida litshaye isigaba seLouisiana kwelemelika izolo likusibanga esiphezulu esithiwa category 4, ladala umonakalo omkhulu kakhulu. Leli yezi lifike ngemva kweminyaka elithumi lasithupha kwana izulu leyezi uHurricane Katarina elabulala abantu abaningi ladala umonakalo omkhulu. Ele Israel lihlasele indawo ezihlala abenhlanganiso yeHamas esigabeni seGaza Strip izolo ngokuhaza inhlamvu lamabhomba. Lokhu bekuyikuphindisela amaPalestina acathangelwa ukuthi aphosele amabhomba kwele Israel kuthange. Kwezemelika, iziphathamandla zebutho lemelika zithi indizamtshina ezingelabatshayeli ezohlobo lwe-drone zihlasele imoda ebicatshangelwa ukuthi ifuna ukudubula abantu ababalekayo egcekeni lendizamtshina edolobheni leKabul kwele Afghanistan izolo. Lokhu ngokwesibili kusetshenziswa kwendizamtshina lezi ekuhlaseleni amalwa ecatsha enhlanganiso ye-ISIS-K. Ngomvulo kubulewe amalunga enhlanganiso le amabili agoqela omunye okuthiwa nguye owahlela iqhinga lokudutshulwa kwamabhomba abulala amasotsha emelika alithumi lantathu labakwele Afghanistan abalikhulu lamathumi ayisikhombisa edolobheni leKabul. Lolu daba soluthiye uhulumende kamongameli Joe Biden esesolwa ngabanye. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lengcwethi icubungula izombusazwe umnumzana Dan Moyo.
Well, mina abantu angibasoli ukuthi basole umongameli uJoe Biden, ngoba ma ungupresidenti njengoba besho ngesilungu, the buck stops with you. So uBiden inkinga yakhe ukuthi iplanning yakhe lama-advisors wakhe abazange bananzelele ukuthi ukudonsa amasosha awe-America from e-Afghanistan nge-speed ngendlela abenza ngakhona without making sure ukuthi ama-Americans ase-Afghanistan lalabo ababencedisa i-America during i-20 years yabo bese-Afghanistan ukuthi sebephumile njalo sebeku-safe place. I think that was a poor planning from uJoe Biden labantu bakhe. Kwakumele ba-make sure ukuthi laba bantu sebesusiwe e-Afghanistan abasekho engozini. So ukuthi adonse amasosha ngendlela enza ngakhona kwayenza ukuthi laba bantu babe sengozini, ngoba khona manje siyazi ukuthi iTaliban ibhizi iyabadinga especially ama-Afghanistan abancedisa i-America. Siyabona njalo ukuthi isizama ukubavimbela ukuthi baphume, ngoba bonke bazama ukuthi bayefike e-airport lapho abantu abakwanisa khona ukuthi bagade indizamtshina ezizobakhipha e-Afghanistan. Sizokutwa sebeblokwa, kufakwa ama-roadblock iTaliban. So I think uBiden, yes, kubalulekile ukuthi asolwe, ngoba akutsho ukuthi ma uyinkokheli ungumongameli akumelanga usolwe ma wenza amaphutha. Ayinto e-right ukuthi bamsole, ngoba ngempela bekumele ukuthi ngabe waplana ngcono.
Udaba lona lolu olwe-Afghanistan ngokubona kwakho alusoze na lubangele ukuthi umongameli Joe Biden anqotshwe kukhetho oluzayo?
Angiboni mina udaba lolu lwe-Afghanistan lubangele ukuthi uJoe Biden anqotshwe ekhethweni oluzayo. Okokuqala, imajority yama-Americans ivele iyasupporta udaba lokuthi i-America kumele iphume e-Afghanistan, ngoba bathi 20 years impilo ilokhu iliwa e-Afghanistan. I-America isispende more than $1 trillion isupporta amabutho awe-Afghanistan, isupporta uhulumende we-Afghanistan. Abantu abaningi la e-America bevele sebekhathele ngodaba lwe-Afghanistan. Ngakho sibona kuyinto ebipopular kakhulu even during isikhathi sika-Trump la ngesikhathi sika Biden ukuthi kumele amasosha akhitshwe eAfghanistan. UBiden wawina ukhetho nga udaba lolu olweAfghanistan kwakuyi one of the reasons why abantu bamvotela uJoe Biden, ngoba besupporta ukuthi amabutho sokumele aphenduke ekhaya, ngoba wasabona isidingo sokuthi iAmerica ibilokise Afghanistan.
Umnumzana Dan Moyo yingcwethi ecubungula izombusazwe ubexoxa leStudio 7 ecingweni esesigabeni seVirginia ngapha kweleMelika. Singakagqibi uhlelo lwalamhlanje ke sikhangele inhloko zezinye zendaba ebesilazo. Izikolo ziyavulwa namuhla kulokukhonona kwabazali abathi lokhu kulakho kumemethekisa igciwane le-coronavirus. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande.